Disendaba ku VOA Ndebele.
Alingani ukuba kanjani ukungaba olamukela emsakazweni wesizwe 7 or lesibili saka 12 2019 igama lami nguChristiana. Indabeni zethu lamhlanje. Imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga isikhangelelwe ukutholakala emabhanga lamhlanje.
Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe ningi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba ningi imali ukukhumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwesikhundla sikahulumende sokugatsha lwezenzakala ekhaya ebesihlala siphiwa abangamalunga ezabu.
Kuyunit accord leyo i-home affairs remain kuzaphu. Izaphu yiyo enza such agreements kwaba la ma-closes wona lana.
Luyaqhubekela phambili uhlelo lokuzama ukususa umongameli wele Melika esihlalweni umnumzana Donald Trump, kodwa amalunga ebandla lakhe ayamsekela
ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukuthi lidleleli. Angibone ephumelela uTrump ngo-2020 even though bengamimpeacha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imali entsha ebikhangelelwe ukuqala ukusebenza elizweni izolo kodwa ayibonakalanga sokuthiwa isizatholakala lamhlanje emabhanga. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi amabhanga athethe imali izolo njalo uzulu jikelele uzayifinyelela lamhlanje. Imali le $2 yelitshe le $2 le $5 ezephepha. Uzulu ubikwa ezenelisa ukuthatha imali emchineni yemali ama-ATM. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngenjongo yokuqeda ukusilela kwemali okuqhubekayo elizweni inengi selingelitshona endwendweni zamabhanga. UMangutsha uthi njalo uzafaka enye imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga eziyisithupha ezizayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Angeke ilethe ububele kwezenotho, akula nguquko engalethwa imali ngoba iyafana layo nale kade vele ikhona. Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe ningi kakhulu ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu, kodwa nxa uprinta isiba ningi imali ukukhumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni. So akula nguquko enhle eningi engeza ivela kuleso simo. Okukhulu ukuthi kungonakala kakhulu nxa ngabe bayiprinta isiba ningi imali kuzakhwela izinto kugcine kudula izinto kakhulu ezitolo.
Kodwa odubo lokusilela kwayo emabhanga lapha awuboni luphela yini ngoba yiyo injongo kahulumende lapha?
Injongo angasoza izuze ngokuprinta imali yona le ayilethayo. Kukhathana kakhulu kuswelakala kwemali emabhenki. Kakuqedwa yikuthi imali iyashoda eprintwayo, kuqedwa yikuthi abantu kabalathemba lokugcina imali emabhenki ihlale ilamandla ngendlela efaneleyo. Ngendlela yokuthi ilahlekelwa ngamandla imali sekusitsho ukuthi kumele uyisebenze ngalolo suku oyithola ngakhona, ngokuba nxa uyithole namhlanje ungalinda kusiya kusasa isuku ungasathengi lokho ekade ingakuthenga namhlanje. Ngakho-ke lokho okuthi aqeda amalayini emabhenki ngeke akwenze ngokuprinta le mali. Kusesekhatshana kudingeka umnotho oqinileyo, kudingeka abantu bathembe amabhenki, kudingeka inguquko eziningi kakhulu.
Ukhona kahle kahle ukuze umnotho weZimbabwe uvuke ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Okokuqala kumele kulunge ipolitiki ngokuba yiyo phela enxusa abantu abavela ngaphandle ukuzohlanyela izimali. Balanda ipolitiki ezinzileyo, ipolitiki ehlala elifekileyo ipolitiki engelamba ngophakathi okungaphikisenwayo ukuthi owawinayo ngubani ofanele angene ngubani okwesibili ukuthi kubuse umthetho welizwe kuhlonishwe umthetho ekubuye njalo kuhlonishwe ilungelo lalabo abangabanikazi bempahla ukuthi ngama property rights okwesithathu okudingakalayo ukuthi kuhlonishwe imithetho yomhlaba ngokuphelela kwayo ephathelene lokuhlanyelwa kwezimali ukuthi umuntu oletha imali akwazi ukuyithatha ahambelana nxa esefuna ukuhamba layo engavinjelwanga okokugcina okuqakathekileyo yikuthi sibe nemali yeZimbabwe ekwazi ukugcina amandla to retain value ngesiNgisi ngokuba umuntu ofaka imali namhlanje kafuna ukuthi kusasa ijike ingasathengi lutho nxa esezuza inzuzo ingasathengi lutho kumele ibe lamandla kungahlangana lezo zinto lezinye kungaba lomehluko kuqalise ukuthi-ke ezomnotho zikhule kodwa kwakhathesi kasikakubonile kodwa kwalezo zinto kusenze kungenza ukuthi kube le nguquko kwezomnotho
ibhondi belisebenza likhona kodwa lingatholakali lisezikhwameni zabo siphatheleni ubona kusiba le nguquko yini ngalimali ezayo
yona imali ezayo iya njalo kubo siphathelene ngokuba njengoba ngike ngatsho ukuthi nxa ngabe kungela nguquko emandleni emali kungela nguquko ezintweni ezenza ukuthi imali ihlale esingabali ukuthemba ezomnotho okuthiwa yi-confidence nxa ngabe abantu bengayithembi imali osomabhizinisi bengayithembi imali kayisoze yathenga lutho kayisoze ihlale ebhenki iza emgwaqweni iyosetshenziswa njengalokho ibhondi belisetshenziswa akula nguquko ezaba khona
lo ke ngumnumzana efi dlela ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa icingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 eGoblawayo
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kilohertz lilako njalo kusithola ebulenjini kuinternet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com
Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ntambama ufungise abaphathi ntambo abatsha abakahulumende ababalisa umnumzana Jane Van Muswere osekhokhela ugatsha lweze Information Communication Technology Postal and Courier Services kanye lomnumzana Daniel Garwe ozahola ugatsha olutsha olweNational Housing and Social Amenities abasekeli babaphathi ntambo bengatsha ezehlukeneyo abafungisiweyo njalo izolo babalisa unkosikazi Marian Chombo labomnumzana Dingumuziphuthi David Musabayana Tinoda Machakaire Clemence Chidua lo Raymo Machingura kusenjalo abanye belokhu besola ukukhutshwa kukamnumzana Kane Matema kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya olwe Home Affairs esiyisikhundla esasiphethwe yikuwephula isivumelwano se-Unity Accord esasayinwa libandla le-PF ZAPU lezanu ngomnyaka ka-1987 sakufaka sobala ukuthi lolu gatsha luzamele luhlale luphiwa amalunga avela kubandla le-ZAPU owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra umnumzana Max Mkandla utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ye, baqinisile kulama clause athile ayitshengisa ukuthi kumba khomba ukuthi kuUnity Accord leyo iHome Affairs remains kuZaphu. Izaphu yiyo eenza such agreements kwaba lama clauses wona lana ukuthi khona iHome Affairs iyahlala ikuZaphu. I-ZRP yona liyana is just a clear indication it yona Zipra Forces. I-Zimbabwe National Army, ZNA. That name comes from Zanda. So ke abantu abakwazi konke khona lokho engujobi kodwa abanye abakwazi yikho khona lokho ibheji yona liyana epolice liyana yasungulwa ngunkomo liyana so yikho lapho abathi wona hayi wena vele ubambe lapho lwani ebambela phansi so ke ngaleyo ndlela kwatshengisela ukuthi khona i-home affairs iyakuthelela phephela khona vele kumbe iyaphela mva kayipheli kodwa isale kuzapho however-ke of now of late akula unity ekhona kathesi laphana iqiniso kalikhulunye ngoba uKenny Matema lolokhu uzweni lokukhemba umokhadi i-national championship yayimele ukuthi sihlale ikuzapho i-national championship ngokusungulwa kwayo okay kathesi vele sokuhlola uSimon Carr umoya khona phana noKenny Matema lokhemba akusele omunye umuntu okhona lapha akula laphana ongakuclaim ukuthi khona urepresent izaphu laphana akusela enjeni masungu ama-elders lana then just day asikuthi ngene usakhuluma ngokwezaphu lwana usehlale ukuthi akula lapha angakhona vele lozeke kuzaphu uyafike endlini eguquleni izaphu yaphuma laphana iyaziwa ukuthi imile lapha upresident wayo lo the late Dabengu lapha kulo acting president kathi sokhona so bahamba ku-congress izaphu lesakhulunye lapho ukuthi khona ibambane lezanini
itsho ngani ukuthi kungabe kuyizaphu yakuqala le
vele i-breakaway phela bangena laphana basebephuma abaphumayo leka so zaphu 2 zaphu 1 kumbe super zaphu izaphu abasalayo laphana abasalanga beyi-leadership basala bengabantu abaseleyo njengokuthi khona abantu bazisalele khona ngale ukuthi khona omunye nomunye sejoyinile by default ukujoyina izami kwathi kwaba nembangela ezabangela khona kuhlala kungalandeli izinqumo ezazibekiwe njengoba kathesi nje sikhuluma sezinje so khona kuhlala kungalandeli izinqumo ezazibekiwe laphana ukuthi khona hayi sizalandela lokuthi khona i-home affairs isalele okhe isezandleni izezapho kukhona okuyifihlo okunye singasoze siwuchaze laphana laphana okungazange kulandelwe okwenza ukuthi khona odabengwa laba nabanye bakhe befulathele ubukhokheli bukamgabe kuzani
sesikhangela zona izikhundla zonke eziqakathekileyo ukubutho lakuhulumende singathi abezaphu labezipra bakhona ngokufaneleyo
of late njengoba kathesi anivele ikhomandwa former Zipra Cadre inanzelelwe khona laphana uzukhangela ezinye izikhundla eziningi-ningi nje vele zibanjwe kathesi yi-zipra akungananzelelwanga khona kuphela yi-vetting ezipra izipra kayivetwanga izipra kayivetwanga ungabiza kathesi yakwani ibrigedi bagcwele abantu base-South Africa lapha bakhona eBotswana lapha khonapha ekhaya lapha bakhona abasebesile abangaseethole lutho zero so khona khona kubuhlungu ebantwini doktor yikho sikubonayo ukuthi khona laphana ayizipra ke sengidelike inanzelelwe ngitsho
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uqhubekela phambili esakha isakhiwo sokubeka isidumbu esithiwa yi-mausoleum ngesiNgisi owawumele kubekwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Leli phephandaba lithi alenelisanga ukuzwa ukuthi kanti vele manje njengoba Mugabe wabekwa kibo kozwimba usezabekwa kumausoleum le ezabiza inkulungwane zamadola amanengi ngubani. Iphephandaba le-South Africa ngelo uxolo iphephandaba le-Newsday lithi inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usethembise ukulolonga umthetho ozakwenza kube lula ukupha amavisa izisebenzi ezempilakahle. Lokhu kuzabangela ukuthi iningi labodokotela eseliqotshiwe nguhulumende weZimbabwe lenelise ukuthola umsebenzi lula kweleBhilitane. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsApp. Thank you.
siyajabula uma sizoxa emfundini ethile ancane ekhaya usenza sibe nethemba lokubana uzoba ngcono uma unganetha amanzi abantu bakuthola amanzi okuphuza nesifuyo naso zincedakale utshani buhlume ngoba yibe sekunzima.
Linjani Studio 7 labalaleli, imugabadela ncube lapha ngisevoice. Ngike ngikhulume ngogawule lo. Ugawule uthi wena awuncengi ama-Americans kodwa uhola i-US dollar lelo eliyilo imali yimali. Lina phela yini abanikazi neliphethe lihola lona but utawuncengi i-America uphile ngayo. Kanti wena ekhanda lakho mdalo njani le? Ufuna ukuthi umnankakwa ngokuthi uyakhulumela izanu but kuzokuphelela khonoko. Kuzokuphelela mpela, kuzokuphelela because umbuso wenu lo uzophela. Abantu bahlupheka nibashaya ngama-bond kodwa lina lithola ama-US dollar kodwa uthi i-America le-Britain awuyincengi, awungeke uphile ngayo. Uzophila ngani lizihawulela so? Liyophila ngalizihluphekela abantu benkosi kathi inkani ngeyani ama-sanctions la ngoba asebulele ilizwe athagete lina kuphela abantu bezano nothi abantu bezimbabwe kuthi liyahlupheka yini liyazihawulela lina abantu bezano sha.
Ngiyabulisa kubalaleli be-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7 Ncube nami ngithi ngike ngiphose umbono wami uthi noma amakhansela e-MA ZANU-PF kuthiwa awinini ayikho nje indaba yokuwina kwe-ZANU-PF ibuqili nje kuphela kodwa ke kungasenani ngoba kuyafana nje naye i-MTC noma iwinile kuyafana kithi abantu abaphansi phansi kuyafana yibo abaphila abazelela nesilamba sihlupheni so la ma-political parties esinawo mina ngicabanga nje basebenzela emapoketini nabo thina just akusibali sidingala nje uma kuvotwa kuphela. Ngiyabonga Ncube.
Hawu siyajabula uma kungabe kunjalo emsakazi. Empeleni kumele sikukhuphe kusenhliziyweni yethu. Njengoba na mina ngiyengatsho nje ngaphambilini ukuthi umuntu seze elanda ngo-35 years esegangeni. Siku-exile kuphela la. So ngabe kuthiwa mhlawumbe abantu bayawavusa amehlo. Kubonakala ukuthi kungaba nemizamo ethile engenziwa ngoba abantwana bagcwele isigaba sangelezi bayahlupheka asazi ukuthi ingalungiswa kanjani le ndaba le. Uma uhamba lapha ungathi nje sekukubulawayo indlela abantwana abaningi ngakhona la. Mina ngiyamangala ukuthi umhlaba uyakubona lokhu or awukuboni uthule kanjani side lesi sikhathi abantu behlupheka. Mina ngiphuma esikoleni ngo-1977 ngesikhathi sikaSmith laphayana asibhedanga lesikole ngenxa yokubaleka ngenxa yempi abantu bagcwala igama la ethi sibuya khona ngo-1980 sesizitshela ukuthi hhayi nawe ngiphela uzwe ukuthi selafikile kuqala okunye futhi ngabo-82 abantu babulawa iwadwadwada into enjengalezi yona le documentary yabhalwa ngo-1979 Grand Plan eyayihlose ukududula umhlobo othile yokuphi phezulu angazi ukuthi into abantu abayibona kanjani. So yindaba yokuthi leyo kumele ukuthi isakazi izwe umhlaba wonke ma kuyukuthi abantu kumele bezibuse kumbe bezimele or laqunywa lizwe phakathi lesigunywe emngceleni kalo genesilokustandard femeson lo abanye bayangalabezengale yabona omunye uma sehlala kwakho omunye sihlala kwakho omakhelwane lizozwana ke kodwa umakhelwane wayefuna ukufaka unyawo lwakhe endlini womunye umuntu yukho lapho kuliwa khona ngoba isimo sibi kakhulu marudyuri sinokuwabona abantwana bethu bekhala bexotshe imisebenzi yengaqhatshwa bemarginalize ukuthiwa kwezindaba kubi kakhulu. Ya mina ngu-Lawrence Dube ya insiza embuhlungu kakhulu ongaukuthi uma kungenzakala ngife abantu bakithi sebekhululekile ngajabula kakhulu. Ngibonge kanjalo.
Ninjani nonke? Nami se-South Africa e-Cosmos City e-Joburg. Kunengxaki ekhona mayelana ngemali lizwe lethu lasekhaya eZimbabwe. Sizubuhlungu kakhulu. U-Governor we-Reserve Bank of Zimbabwe uyakhuluma into, angakhuluma into, ayenzakali into. Lokho ababekukhulumile akwenzakali. Bakhuluma last week ukuthi next week bazakhupha imali entsha $2 ne $5 ezasiza kuleyo mali ebikade vele ikhona. Nanti ke idate namhlanje isifikile ukuthi imali leyo iphume, akuhambi akuchachi. Abantu bayavuka bavukele emabhenki bethi bangathola imali njengokuphuma kwabo, akula nix. So asazi ukuthi why bephatha abantu ngendlela ebuhlungu kanje. Abantu badinga khona okuncane okuzimali emabhenki ukuthi basizakale. Bethi bamabhenki abayitholi imali. Okay, engithi mina umuntu ongasebenziyo ovuka ezihlalele ekhaya, kumbe abanye bayalima, abanye ngababazayo ukuze bethole okuzimali khona okungabaphilisa. Uzaphila ethini umuntu nxa kuyikuthi abantu abalezimali zabo baziswela ebhenki? Phela lowo muntu olimayo, lowo olemali esebhenki, uzakhona ukubana esiza lowana, uza kuyathenga ngumbhida lowo, ungathenga amajoga, ngoba imisebenzi yimisebenzi etshiyetshiyeneyo. So besikhala kuhulumende bakithi ukuthi hayi, koze kube nini bakithi isizwe saseZimbabwe sikhala, bangakholi sibona ngoba bayadla besutha lezimuli zabo, abantu besifa ngendlala. So nxa kuyikuthi uhulumende akanaki bantu, sesicela uhulumende omkhulu onguNkulunkulu angenele alungisise isimo esikhona ekhaya, ngoba yeyi kubuhlungu lokhu okusekhaya. Ngokomazwi ami ngiyabonga.
Lawo ke abe ngamazwi awenu balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke imlayezelo wenu ibe mfitshane, 1 minute kumbe 2 minutes. Siyabonga. Idale lephalamende yeMelika ele House of Representatives likhangelelwe ukucubungula udaba lapho okule mizamo yokukhupha umongameli Donald Trump esikhundleni oluthiwa impeachment kuyona le iviki, ngenxa yamacala awetheswayo. Umongameli Donald Trump usetshele umhlangano wokunanza ilanga lababe kubutho olwe Veterans Day eNew York izolo ukuthi kufanele uhlelo lolu lumiswe, njalo kudingisiswe ngabaveza lolu daba abagoqela u-whistleblower onguye owavezayo ukuthi khona into ezazikhulunywa ngumongameli Trump ecingweni zazingelunganga. Lolu daba ukuze sizwe ukuthi kanti vele uhlelo lwe-impeachment lolu lwasuka ngapi njalo luya ngapi? Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika.
I-Constitution ye-America, the way eyalotshwa ngakhona, ilamalunga awe-government akahulumende amathathu. Kule legislature, kule judiciary, then kube le-executive lapho kulo president khona. La malungu amathathu anikezwa amandla alinganayo ukwenzela ukuthi kube lama checks and balances, kube khona okhangela elinye ilunga likahulumende ukuthi alethwe umthetho. So i-legislator khona manje ingathi yo i-House of i-Representatives ibona abalelungelo lokuthi upresident ma kukhona abakubona ekwenza okungaphandle kwe-constitution, kube yibona abamdonsayo bethi sondela ngapha. And ma bebona usenze wadlulisela kulaba abathi khona no lo muntu asisamthembi njengo-president, kuvumelekile ukuthi kube yibona abathi asim-impeache lo muntu. So i-House of Representatives right now irepresentwa ngama-imajority ngama-democrats, and siyazi ukuthi u-Trump ngum-republican and ama-democrats abona ukuthi lento ayenzayo ngendaba ye-Ukraine ukuthi ahold i-funding yoku-support i-Ukraine eyiyona ethenjwe yi-NATO ukuba yebhekane le-Russia, ngoba i-Russia siyazi ukuthi always kulokungazwisisani lamanye amazwe awe-NATO. And u-Trump ma kubonakala ukuthi yena usesebenzisa i-power yakhe ukucindezela ilizwe leli ngoba ifuna ba-investigate or u-Joe Biden omchallenger ku-election I think ama democracy ku House of Representatives babona kufanele ukuthi bam impeach. Kodwa ukuthi bazophumelela sazi ngoba makusuka lapho kumele kuyo ku Senate, i Senate yona ezodecide whether bayam impeach noma bam impeach. And i Senate yona ke i majority lapho ngama Republicans. So asazi ukuthi kuzozala ngomoni. Kodwa I think into e right abayenza ama Democrats ngoba kulilungelo labo ukuthi u President mayiphambanisa bamqondisa.
Uyambona u Mongameli Donald Trump ephathisa lapho ekhupha lezi ngwalo okufanele azikhuphe ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle.
Uzonsara but ngibona bezomdonsa noma insara kanjalo ngoba ekugcineni umthetho yiwona obusayo. And ama Republican okokuqala siyabona la engathi ayam defender but kancane kancane I think evidence mayiqala ukuphuma especially ngama hearings la sezwenzakala qala ngaleli viki azoba public kuthi ukuthi ke wonke ilizwe lonke jikelele selizokuqala ukwazi iqiniso elenzakalayo lala ama Republican ama defender lawa ngaqala ukuthi manje angathi asekho show sizobona ke into seziqala ukuthi manje zingasahambi ngendlela efunwa nguTrump. Kodwa kwamanje basami laye abaningi bakhona bayamdefenda bathi hey lento yonke ise-hoax ama-democrat azama ukumwisa from ubupresident bakhe. Kodwa I think i-evidence mayivela kucaca lasebantwini ukuthi ngempela ukhona into ayenzayo engavumelekile sizobona i-support iqala ukuswitcha isisiya ngakuma-democrat nale impeachment.
Kuyikuthi kungenzakala ukuthi iphumelele loyo impeachment kuyini esingakubona kusenzakala?
Well I think i-process yakhona ukuthi bangamimpeacha u-vice president ngiyozoqhubeka to the end of the term. Siyazi ukuthi next year kulokhetho luka-president oluka-2020 even noma bengakhonanga umu-impeacher I think masekuywa kukhetho luka-2020 i-reputation yakhe izobe sidamejekile kakhulu ngoba uzobe sibonakala njengo-president ongathembakala.
Ye, kodwa siyambona elo sekelo olukhulu kulabo abamsekelayo. Ubone ngani kukhona yini okungenza usekelo lolu luchabalala?
Angiboni usekelo lalo kubhesi yakhe luchabalala. Kodwa uqakathekileyo ukuthi kumele sazi ukuthi even ngo-2016 ukuwina kwakhe kazanga wine i-popular vote engikusho ukuthi wadliwa ku-popular vote ngama-votes adlula 2 million. So okuqakathekileyo la ukuthi ku-electoral college yakhona leyo ama-democrats akwazi ukuthi laba esibabiza ama-swing votes la ama-independent ama-democrats angakhombisa bona plus abantu abasupporta i-democratic party bangaphuma bayovota in their large numbers okudlula abakwenza ngo-2016 ngoba sebebona ukuthi lo muntu akalungelanga ukuthi ilizwe leli. Angibone ephumelela uTrump ngo-2020 even though bengamimpeachanga.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engumgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esedolobheni leVirginia ngapha kwele-Melika. Yentombazana ecula iseSouth Africa idabuka eZimbabwe uLadi ingoma ethi yona nyama yembongolo sizali chusela yona kumalanga alandelayo silesikhathi okwamanje ke isikhathi sesesidliwe ngumangoye olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo-7.